Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokho engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto entsha esibatshela yona ngomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babhaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Linhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu asenelisanga ukukhuluma lamapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele/Facebook. Kolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla koBulawayo, umnumzana Swithan Chirowodza.
Ayisilokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luzaphazamisa abantu abavotayo. Ubabu bekuthemba Nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek kusitsho ukuthi ukhansela Donaldson Mabutho nguye osezamela ke iCitizen Coalition for Change empophoma empowers. Silokujabula njalo ngoba kuthi ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe Ward 26. Kanti uthi umhlangano oyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le. Ibe umhlangano lo sikhayela ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu ukuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirowodza yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla ebandla leMDCT lithi amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano weCongress. Umgcini ingcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebeqeqebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla leMDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu ezizakwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ube lomhlangano lentatheli izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla weNational Council owenzelwe khona le eHarare lamhlanje. Ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende siphawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umholi weZBC uAdelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi ulandela ukhetho luka-2018 idalele yayikhodi lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, iZBC yakhuthaza ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini, ibuza ukuba kuyini osekwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelacelelise kelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lolo luzayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona, ngomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankaza njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye sibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Phinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo seHighcourt esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esekuba iZBC lezimpapers zephula isisekelo sombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo sewucela ukuthi amabandla wona lawa amathathu kumele phiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo we-radio lomabonakude i-TV. Esikubona kathesi ukuthi iZBC isebenza ngani, isebenzela iZANU-PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade sewucela encwadini esiyilobele iZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusiri wathi iZBC ibingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ayizange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
iMisa iphinde yathi isadaki kumazi ayo ngemva kokhetho luka 2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla lelodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act lemigoqo yesadaki principles and guidelines governing democratic elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule kodwa abemisa Zimbabwe bathi kayikaphendula incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yi-Azam TV. Lumsakazo uzaba lezitishi kumbe ama-channel aqala kukhulu siyafika kukhulu lamajuma amathathu. Lumsakazo ubikwa uphansi kwenkampani ye-Blue Ribbon njalo abafuna ukubukela bazahlawula amadola emelika amahlanu kumbe alitshumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe lamlela 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 mshweshwe
lamlela namba wafukwembula
lamlela ndwandwe
lamlela
Izakhamizi zeGwanda sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa ngamasela ahlome ngamahloka kanye lamabhemba athathela uZulu imali abuthe ukuthengiswayo ezitolo. Kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esixoxelazo zithi azisabugudi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuka kuward 18 eGwanda South oleminyaka yokuzalwa efika phosa amajumi ayisiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu kuviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphama ebusuku esizwe inkomo sezingena ekhaya nangelandisa.
Khonaphana ngangizithinta inkomo lezi Jana wale ngathotshwa ngemva kwami ngapha amathotshi angisabonanga aba maningi khonoko asembizwa kuthiwa ubuya lapha mdala mina ngasengikhangela ukuthi laphana sekule ngozi ngakuhamba ngenyovani ngibuyela emuva bangitshaya ngenye into ngakwela phansi engayibanga ukuthi isimbi inkalakatha enganani ngahle ngafa ekhaya ngayilo mama laye wacasha lo ngawafana okuncinyane nyanya ngithe ngiphapha mahlaba umkhosi baze bavuka kanti abagijima babiza abantu bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube uselese lelihle lilodwa ukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazile ilihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe angazathi sokungconjwana angikwazi ukuthi kumbe zasila kodwa ke sengiphumile esibhedlela ilihlo alisekho lihle laphuma lekhanda lithungiwe. Thwelezimu eGwanda ward 18 siyaganyulwa emakhaya. Thathela bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uward 18 uthi kuyadinga ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe bucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela polisa ngokuphangisa.
Kufanele ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondele ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengeGaranyemba lapha kithi eGaranyemba kube le khempu eGaranyemba. Sesacela sasadini ukhansili wahamba kaningininingi kuyacela manje kathesi ugingi sobukhona ngoba anytime ungezosigqokodela ubusuku noma yisiphi isikhathi uzozokuthi esitolo sokurediwe kathesi nje ngikhuluma basanda ukuredi esitolo seswitcha ngale bacha umfana bakithi bamthathela imali bathatha izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababusha bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kaward 13 Karanyemba uthotho amabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi simo kuward 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi jikelele zidlela evalwini njalo zididekile zilemibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Mhlazana behlasela eswitsha bebezame eGaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingagqinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisa esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshwe.
Okwethusa kakhulu yikuthi lezi gila mkuba kazika banjwa velele makhaya kusacheleswanga ikakhulu labalezimota badlele evalwini njengewadi besike sacela ukuthi kube le base yegaranyemba ngoba iguyi khatshana njalo sinxusa abatsha baqoqane esigabeni ukuze bancedisane lamapholisa hayi isimo sibi kakhulu bakithi sibo kunye okumangalisayo okokuthi uyadinga uswele ukuthi kathi ngabantu bani abangabanjwayo kuvele ungeboni ilanga litshona lise ungazange uzwe ewadini kuyaba kuyinhlanhla emangalisayo
izigebengu lezi zihlasele njalo ezitolo zesamlodi kule ngalinyanga isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave
Okwamanje ngidedele emuva ngilithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change i-CCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by-elections nangendlela abantu abemukele ngayo ibizo elitsha laleli bandla
nyabonga abantu bayamukele iparty le bayamukele kakhulu kunolo bukhulu abantu bathabile lokho ngutsho esandezile ngibona i response yabantu abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iparty le iye phambili besinika lembono abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts abanye bathi bazasiprintela ama-zambia abantu bazibuyela kodwa kula muntu ofoswayo sibona abantu bejika ama-picture abo ama-selfie besithi bona sebengenile ku-yellow sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa bona enye i-video abantu benikwa amabhanana mahara besithi nansi yellow pinda mu-yellow pinda mu-yellow abantu athi amabhanana ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali party into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma nomunye umngane wami osemandarweni yena onjela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja ngimbuza ukuthi uzwile sokufikile kudala khona ngapha wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara isithi abantu bayathaba kakhulu so engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi the citizens have marketed sebe markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi but ingkhona sibuya sesiza kuyebantwini kusekuhle ukuthi sizilokhu yikho isembu yethu imi kanje i-t-shirt yethu izabe ikhangeleka kanje lokhu siza kwenza so lokhu siza kwenza so ingkhona sizabuya njengebandla but engujabulelayo ukuthi abantu sebeza advertise iparty yabo akula muntu ongakwaziyo for your own information ku Twitter standekile is yellow and what's trending ku Twitter the name Chamisa itself is trending
sesikhangela ukhetho lwama by elections la liqhuba njani imkhankaso yokuthi abantu balivotele njalo babe kwazi lokuthi sokulibandla elitsha
zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikankase endithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC alliance ekamonzora bayehlulekile ukuthi ba-field amanye ama-candidates so kithi i-walkover lokho vele i-walkover leyo khangelela ukuthi kube lokukhankasa okulokuthula sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula sikhangelela ukuthi izeki ibe independent thina njengebandla elija sikhanyelele ukuthi iby election lay abantu yibo abazakhuluma abantu bazazikhulumela ngenxa ukuthi isukhetho lolu bekungamelanga sibe lwana abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu so abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela ama elections ka 2023 yese siwakhanyelele kakhulu siwakhanyelele njani siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo sesibuthanisile izinto ama flyers sesibuthanisile ama materials esifuna ukusebenzisa kunabantu abaningi asebebuyile abavele endwane ezijeneyo abafuna ukuncedisa
lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa isiphatha amandla sogatshalwa besifazana kubandla le Citizens Coalition for Change iCCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association. Mnumzana ungasitshela ukuthi udubo lolo olokudubuka kwamasiwa luhamba njani indaba lungalungisi
udubo esihlangana lalo kobulawayo olokudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi udubo solusabalele kakhulu edrobheni lakobulawayo amalokitshi amaningi ahlangana lalolu dubo okuyikuthi imbangela zakhona zingaba zinengi okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathwala leyo ngcekeza avela asemadala amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile asegugile phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona kobulawayo inani labantu asebesuka emaphandleni bazohlala emadolobheni akobulawayo edolobheni lakobulawayo labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi kobulawayo inani lakhona selisesabeni konokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazanthwa sokule overload kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje izindlu sezinenga kakhulu njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanenga kakhulu khonokana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa okunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-city council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenjenga kudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola kumbe amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa kade sikuyahlala isikhathi eside gcineke sokumemetheka kudubo loluyana isuwa liyana sigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutsha khonale njalo okwenzakalayo ukuthi ngazufaka isikhalazo report kuyathatha amalanga kumbe amaviki bengazange banyikinyeke so sokuhlangene nokuziphatha kwezisebenzi zecouncil ukuthi nje abaningi bakhona sebengontando kayiphikiswa abasethuswa ukuthi izakhamizi zakobulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini
kungakuyikuthi umunicipala uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona
umunicipala wedolobho lakobulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belibiza ngokuthi i-BSWIP bulawayo Water Sewer Service Improvement Program obelule mali eningi kakhulu imali yemelika esikade sikhangela ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusichiya umanjinela uSimela Dube bekuyiprogram kade sikhangela ukuthi udubo lwamanzi udubo lwamasuwa in terms of piping luzachiya luyiqedile ngakwaziyo ke njengabahlali bakobulawayo ukuthi imali yonke leyana iyehlulekile ukuthi chilungisile idolobho lakobulawayo lasala lihlanzekile singasaphinde ukubona amasuwa esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kuthi ukuthi i priority ye BCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyoduka oluqalisa kwathesi. Abantu bagcineke besiba lomnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe qanjulu yakhangela okunye okungamelanga ukukhangele okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa luqhubekele phambili. Sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuwe kadingani kuyahlupha kwangathiwa kuyalungisiswa sahamba konke kibosasti ngale kwakhanya nje ukuthi hayi kulokhu khona ongathiwa kuyenzakala kodwa udubo lwamasuwe emawadini amaningi lulokhu lumemetheka. Osokufuneka kathesi ke ukuthi amasuwa abe yi-priority kukhansil yakoBulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuwa, amasuwa angena ezindlini, amasuwa abantu bahamba bebanyathela geleze emgwaqweni. Okungakho ke kutshengisela ukuthi i-department ye-engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabu njalo labakhangele ngezimali ekhansini babone ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi. Lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa uBulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa akube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa sigcine sokubona sibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi ekukanti amasuwa kalungiswanga.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Kwezemidlalo, lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekoBulawayo.
Iqembu lewange libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Ajax Hotspurs emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini. Iqembu letshipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla, njalo umqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa.
Ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu. Nxa ukhuthile amathuba atholi i-result. So kumele sesebenza ekuqeqiseni ama-chances esiwenza.
Impumelelo yanamhlanje itshe iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspurs uBoka Ndebele yena uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo namhla.
Thina sithabile ngoba emagemini onkade sesiwadlalile besihlohlwa, namhla sizamile ukuthi singahlohlwa. It's an achievement okusone ukuphumelela kwe-team.
Elinye njalo iqembu eliphunyukwe yimiklomelo okwakuqala kumidlalo yalonyaka ngeleRatanang lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Quality Foods enkundleni yeluveve. Limpumela ichiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. Kwaba lempumelo efanayo phakathi kweKhazimine leSiwu lazo ezigqede kuyi 1-1, kwathi lo mdlalo ubuphakathi kweBoso 90 leMainline lawo uphele kuyi 1-1. Kuthi ngaseBhinga iqembu leBhinga lidliwe nge 1-0 ngele Arinel. Kusasa ngensonto iqembu leIndosawusa lizadlala lele eMakhandeni ngaseLuveve ngehola le-12. Kuthi iqembu leZimbabwe Saints lona lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni yeWhite City. Imele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le-MDCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano we-Congress. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. namhlanje olivalelisayo uChris Gande.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.